sosuke lesithathu kule problem eZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Nginanzelela ama unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama teachers endaba incapacitation ehambe esikolo maybe twice taken. So as a result, that is suffering education abantwana. Yebo, siyavuma ukuthi ama teachers is a problem lokhu suffer, but ngathi lithatha fundamental right yomntwana, education yomntwana is suffer, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyabona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambele abantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi ngikhombana ukwenza khonokho.
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but besithi phela ngethis generation enjani leyo ikhulume, i-express. Because nina vele i-idea vele thina besona ukuthi who are suffering the most was the child. So now umntwana is suffering the most and populace abantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right with the
express. Singathi ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo kuhambe njani khona?
Abantwana nxa bebuya esikolo, teachers act in local parentage, which means mina nansi esikolo ngumzali wabantwana. So lakuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something ngibayekele bephume bezothi, then that means nami ngabe sengigcithe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenzwa ngoba abantwana nxa bebuya esikolo babesesandleni sikateacher, ukusho uteacher nguye abe sengumzali. So ukuthi ngibekele abantwana bephume bekungayenzi.
Yes, siyabona inkulumbane nje seliphumile. Kade kulokuningi kade likhuluma ngakho. Okade kuvele kuyisiqoqela sendaba yokuthi lenzeni, litshengiseleni.
I think nginanzelela ama posters ade khona ade 3, one of the CDCs for every Zimbabwean child. Kusho ukuthi sebesifuthi lokhu ayisukuyenzela umntwana wonke onjani osezimbabwe. Number two, bekule issue yokuthi yifind ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane, but kube lama-hikes nje kule isilinzane ikhwezo yabazali yaba kakhulu. Number three, the children bezamti bebuze ama-organizations enjengabo UNICEF ukuthi anti-right yethu why singami si-infringe. So zananzela bekulama-poster ayi-3. Ukhulume nona abantwana adebelokuchanta besithi wona that is a variety of education. Lokuthi i-education yezabaniyabanika amazi.
Siyabona njalo-ke besudingwa sibili phansi phezulu. Uphephile kulokhu njalo-ke ubona ngazani eZimbabwe pho sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani?
Mna engikubalayo ngabade ngidinga ngamapholisi ngingade ngasozimbaleni, but ngaso sikhathi sengidinga i-state security, sengidinga i-military intelligence, sengidinga i-prison intelligence. All six arms ezama-security forces ezingidinga. So isokwenza ukuthi ngingadinga bale ngoba lami liyabe sengesabela impilo yami.
Yes, singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okho okwenzileyo?
Mna into engayikhuluma yokuthi university college example abalandele okwenziwa ngabantwana abantu abenzizinga. I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma, sokulesikhathi and kanye uhulumende kanjani ikalalele. Abe ngajoyina sibili into eyenziwe injuba yeschool, ngibona ngani uteacher uzaphakamiswa le mfundo ezanjani, le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela kuye abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Into engayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express leyi right eyazakala ezinga ku-United Nations. So the moment naso kusa abantwana abavunyezwe uku-expressa i-right yona leya, which means we've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu. It means kuma-human rights asenzi kahle.